Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 Mpandula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJigurubhi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail.
Abangamatitsha, abangamapholisa, abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga.
Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo, ababalisi, amatitshala lamanesi, ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamazethu iphi bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngama-permit.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga eziyisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo, umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele leJigurubhi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Usikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alitshumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela eNyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMoblessing Ali. Intatheli zindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi utshayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele leJigurubhi zithi uSikhala uyahlanza njalo etshisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesin ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi, amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesin ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiweyo ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota, abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mashabe Zulu, sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisa izano PF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya, amakhaya abuswa ngabantu. Kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa. Sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamatitsha, abangamapholisa, abangama sikuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga. Siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16. Lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections, kungaba lama reforms, izano izasala ibambe imboya zejuba. Ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile. Siwine ngokusebenza ngamandla hatshi ukuthi into zonke ziyalingana. Izanu edi lominisa usimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla, kodwa abantu banqabile. Ngalokhu Mashabe Zulu, asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe ade vota ngale oZaphu labanye sithi hayi sibatshayela ihlombe, kodwa sicela ukuthi sibambane sibe inyanda yinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti. Ngoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF, so kukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi bazedivide amavoti. Ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle, kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima ithereni esingathi akulingananga, ngoba izanu sebenzisa amacingo okupha abantu ukudla, ukuthenga amavoti, besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela. Kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthuselwa izami. Siyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Lokhu sikudaba lunye. Abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla le-ZANU-PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Impumelelo yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele, abantu bakuthandi lapho kuyakhona ilizwe, balala bengadlanga behlulwa yischool fees, zonke izinto zinzima. Ngakho ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha, umuntu ongekho ebandleni elibusayo, ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga. Ngakho ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo.
Nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu, ungathi lokhu kubangelwa yini?
Amanani abantu abavotileyo aphansi vele, njengo sikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election. Abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election. Ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Bonke abantu kumele bavote, kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu. Kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma baye vota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevoti.
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo, ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMatabeleland South esiyandise ukunqotshuba khona ibandla le-ZANU-PF? Singabona na ibandla le-CCC liphumelela khona?
kukheto lomnyakoza.
Yebo kungaba lenguquko enkulu kakhulu, singabona iqembu elibusayo liphela do eMatweleni South. Kupolitiki kangeke uthi angeke kwenzeke, yonke into iyenzeka kupolitiki. Ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembu eliphikisayo uma bamaqembu aphikisayo hayi basengayithintitha nje iZANU-PF eMatweleni South iphele do. Kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo iZANU-PF isengaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo. Okunye okuzaqakatheka yikuthi iZANU-PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho. Luyanda yini udlame, abantu bayahlala phansi bangavoti yini, kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo, hayi iqembu elibusayo, amaqembu abusayo angathatha intambo.
Alo-ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekubulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yama-permits, lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha ama-permits kulokhu kungasuswanga. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo ese-Johannesburg kwele South Africa.
Umphathintamo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezizalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika uNhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi iqula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi ezifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eliphiwe. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Beatrice Matutu uthi lanxa belamukela le nyathelo balovalo lokuthi uNhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amaphemithi.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi, esithemba ukuthi abantu bonke balama-ZEP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde ba-applyele noma ngama-waiver kumbe ngamaphemithi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo.
Ama-projects awukubambisana, umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la eGoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya or uyasiqala konke ekhaya.
Igqwetha lezamalungelo umnumzana Busumuzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abeZimbabwe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye amaphemithi njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa.
Akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo-applya ngoba iy'nkinga bebebhekane nazo kumbe lokhu kwehluleka inamba babenazo ukuthi bahambe bayo-applya zisasekhona kabaqualify nanamhlanje.
Abanye ke bathi uhulumende uzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo, abanye ke bathi uhulumende uzafuza alungise isimo sokwethuselwa kwabo yilabo abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesifudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ee Studio 7, Studio 7, linjani, linjani wasakazi bethu, hayi siyazizwa izindaba. Kulo baba lo okhulume nge Friday kuba ngo-best year sakwazi. Bathe Studio 7 yeyibala iyibala ezezani, iyibala ezezitriple C. Hayi Studio 7 silokhu ngayilandelayo kayisike idlangothi, Studio 7 ikhipha njengoba zinjalo. I-triple C izani, MRP, wonke nje amabandla ezombuswazi ku-Studio 7 yawezwa nje ikhuluma nje ikhankasa. Kuma di ngoko kufisayo uhlelo silazi lusekile ihlangothi lolwana lwezimba kuthiwa iZDC uhlelo lwezanupf ngelula awusozuze MRP khuluma kuZBC awusozuze izabe khuluma kuZBC ukhuluma yena iZanupf awusozuze kukhuluma odawa legugurawundi kuZBC ngoba ngolwezanupf yile uhlelo silwazi ukuthi lusekile ihlangothi lolya ustudio 7 silibambe njalo basakazi bethu lisekile ihlangothi siyalithanda nje lisifundela kahle izindaba zezimbabwe laba bangaphandle kwelizwe bakwazi ukuzilalela indaba ze-Studio 7. Siyabonga
Studio 7, ngiyakhuluma lapha yimupilot Mpofu ngembuzi yokuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare, kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha kwindaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezinzeezilomphakathi wakhithi engulubeni. Kodwa khe imbona kunika osobhuku labo walibani kume yiphathi yezanu na mephu kubuza kona lokho
ngishaya njani basakazi nabalaleli we-Studio 7. Even thanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 or ngibe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu emadepartment kwakungani, kanti kwakungeza politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutho ukuthi leyo nduna akusi nduna yabantu, yinduna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUS ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa i-ISUS. So i-ISUS yayo le mpilo zabantu abayinamba wonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle odle vungula amazinyo odle xubha ma isizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abesethi wena mawusiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usapho umuntu aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUS wenitholani khonapho. Uyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bakafelwa izihlobo zabo abafana lezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilungeyo niyihola iphiwe i-ISUS ihamba kuhle ihamba gazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Sanibonani lonke ku-Studio 7. Okhuluma yohumanyati ngisekhezi kulobaba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu ne-triple C kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu, ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi kumayele i-movement, hhayi sanibona nanihlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vela eBotswana lo, ayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumileyo umasisi lo.
Ninjani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi bonke, ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga ngamalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejister, sirejiste ngobuningi sivote, sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu, sihambe siyorejista ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi, kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu, kuthiwa ayabuya next week and isiborani sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha, uthola kulungumdwendwe, umdwendwe wabantu belindele amanzi bekotshoza isiborani esikhiweni. Hhayi badala sivotheni, sikhiphe lento le, khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka, asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela kusekela abantu uhulumendo losizi uhulumendo lozwelo khulumayo JM JM wasedupot
bo umsakazi linjani studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozani Ncube e Cape Town ngimbuzo nje apho ngothuku oqala kathi umqondisi othucelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa yena wathi randini indawo yezimbabwe lapho ngathi sengikhonfused wayengathi ukuthi abakamthwaka sesithale ezimbabwe ecelelwa amashona lawo ukuthi esihlale South Africa bemasitha bezimbabwe wathi izimbabwe zile mthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo wayene siyacela bezimbabwe engacela abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi akayazi kuba naw usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa babamthwakazi ke asakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi okwesibili linekelanda into nokusapotana labantu belokhu zula abesisi labezali inahlahle liyizanu leyisisi khona eminye imihlobo liyayifuna ukukhuluma ngayo ayifuni lina futhi ihamba nini kuyavota ke limphenduzi ihamba nendini kuyavota ngoba singakhuluma soyethe mama odiyalo wabadla isakhetha kahambisana labosisi labozali welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula bethiwa ngogive gabule bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezampf lo isiwomane nje lento ogabule wakhona le isiwomane siwomane sokuqala lokugcina asiyazi sakhulume ngaye le
studio 7 ngandonke endaweni yalosebukhona mina ngimphawule kancane lapha ngodawuleni ubonte alokuthi amaphemithi kulaba photo ofisouth africa sindi siyafika kugcina bengithi abahotho bangakuthabeli lesa ngoba ungokhayela kahle kwiindaba zepolitiki njanasizondawo zokuthi ayindlela ukuthi banyedezile yana yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ningafika ngodisi embala kuzobala ukuphambanisa ama-election la so balikhulumisana lao bakhulumiseni ukuthi ileyanini ijama sitale ukuvula ama-election ngeni esilesusake labona into leyo lingajabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela bona kwepolitiki ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavunyelane istrategi leyani bijala ukuvula ama-election la bazalisele icusha abantu khona ngakho sikukazi yabo selilenda ama-election isenzela abantu be-south africa ngako so linanzelele kakhulu konke lingakuthaleli ya ba-asia njele ukuthi kube njani amaklinisi la amaklinisi amazimbabwe ne-south africa ba-asia ndele ukudanyan khona lesakudilayo kanti abona istrategi lesi kuxelesa ama-political parties la izami le-anc so bakubonile ukuthi abantu labalengabayele bebasikhiphe ngathesi ngo-december ama-election asozahambe zisikaphezula so bavumeleni ukuthi hhayi bugileyani ngijana lapho abantu laba bengabuzihambisa ama-election ses linanzelela fowethu lingakuthabeli ngoba kulanzeleliyini kuyinto lokhu yinto nje ethi ama-election so after that development kakwathi ngojuni ama-election azalusejile so kumele abantu benanzelele bangakuthabeli ukuthi hasiusendele ukuthi kube njani siyakujuni kuyini abangakhulumiyo bakwenza ukuthi bethi esendele siyakujuni ukuthi kube njani khona bonjuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika namuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadey njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi. Kusenjalo, amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia. Amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele Ukraine. Sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bhango Dube.
Angibone ukuthi kulento embi khonaphana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine ingakho angibone ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia. So-ke ngaleso sizathu ngibone ingathi kuvele kuba njalo i-concentration ivele iba njalo nxa kuwukuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko esongoza ezinto echapaz ngendu.
Yona impi uyibona njani sikhangela kubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje ambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babukande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi la uMnumzana uPutin wathi nqa iqalisa le nto le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kuukuthi yimpi akhangelane lelizwe lase-Ukraine kuphela yingakho wayebeke istatement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase-Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa-ke nxa sesithi sikhangela kathesi lilizwe lase-Ukraine yebo kodwa-ke impi le ayisaliwa lelizwe lase-Ukraine lilodwa ngoba lapha sesingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lishumi sesibala amazwe afana labo-Germany amazwe afana labo-America amazwe afana labo-Britain amazwe wonke nje ama-Western countries anala ku-NATO wonke amemuva kwe-Ukraine yiyo asesupply izikhali i-Ukraine yingakho i-Ukraine izithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i-challenge yenza ama-counter attacks ihlasela la yena phana amabutho ase-Russia yingakho sathola ukuthi ilizwe lase-Russia amabutho ase-Russia akasayenelisi uku-advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangele ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points abayeveza ukubuya from west abayeveza ukubuya from east kodwa-ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngokuthi abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yiko sagcina sibona ugeneral omunye waserussia laphana wagcina ekhitshwa kuposition eyinye lana wagcina kufakwa ubhushamendi lo wayenguye wayekhangele laye laphana ngesikhathi sempi yase-Syria owayekhangele amabutho aserussia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase-Syria so ke impi le asompi encane impi le yimpi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombhobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebhenki ephinde ilwiwe ngeball paint iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impi le kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela amahlayana.
Lo ke ngumnumzana Difa wajabha iBhango Dube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle of the rest of my life is so hard? I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away in my well-lit door. Just a beer belly, beer belly. Get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Daddy. Daddy, when you call me, you can call me out. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention, and all my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, and Betty, when you call me, you call me out, call me out. Mm-hmm.
You can call me Al Ingoma Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lolamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umsebenzi kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulikwayegula ejele leChikurubhi lapho asevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande nesitha sidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.